kunzima ukuthi ngitsho kakuhle, but eqinisweni wevu experienced climate change esidala ukuthi even izulu kuna kwalo kube erratic, then we do not have ama pastures.
Ukuthi la kudala kwakunje yini mnumzana kumbe kathesi kuyakhanya sibe nguquko yankhona?
Hayi, kathesi nguquko sikhanya. Angithi kudala kwakuvele kusazakala ukuthi izulu nxa selisina liyaqalisa 15 October liyana. There was no question about it. But kathesi isizini silokhu itshintsha, sesikhangelela kathesi ukuthi izulu size silizuze sokubo December, and lingaqalisa ngoDecember, mid-December. Come end of January selihambile.
Kubalimi kuJohn konoko wena ngubona kwakho labafuya izinkomo lokunye?
Bekubalimi sokusithuthi sokumele si-adapte to the changes ezikhona, sibe le ndlela zethu ezokuthi silungise ama-pastures ethu, like ukuthelezela ama-pastures sisebenzisa ama-overhead irrigation. You create your own place ozayivula ibe nsimu yakho, uhlanyele utshani, uthelezele. You also need ukuthi yena during time yokuvuna nawo ube le stock feed oyivunayo ube nayo. So kutheni lakudala ukuthi inkomo zaziphila off the pastures? Kathe sokumele vele zincediswe through and through.
Kodwa kuba nzima kanganani ukuthi likwenze khonokho njengabalimi?
Ya, ama-challenges akhona ngoba uzananzelela ukuthi ukusishida isifuyo at the end is difficult to recoup ama-costs akho. Ngokubana wena uza kufida ngapho ukuthi isifuyo siphile sibe right, but corresponding ngale ekugcineni kwi-end product, ama-consumers they do not have the wallet to spend so much ekuthengeni inyama. So sesiphonga yabo suphonga ufida, but ukuthi imali yakho iphenduke ngoba inyama is the last thing on a table, especially asithi ngomnyaka we-drought njengalo nyaka. Awungeke ukuyithwela i-KG yenyama kungela mpuphu endlini, bayamangala abantwana. Ukuthi urecoup ama-costs akho kuba nzima, but you don't have a choice.